Lokhu ngokwesibili uMnumzana Robert Mgabe esehluleka ukubuya ukuzophendula imibuzo emayelana nokunyamalala kwemali eyaphuma ekuthengiseni kwamadayimana efika amabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola 15 billion edale lephalamende. Emele ikomiti ephalamende ehlaziya ngalolu daba, uMnumzana Themba Mliswa uthe babize uMgabe okusemthethweni. Khathesi sebezamnika ithuba lokugcina andubana bamthumele amasamanisi.
Sivumelane sonke ukuthi simbhalele incwadi simazisa ukuthi sifuna ukumbona mhlaka 11 June ngo-2 emini. Kuncwadi le sizamtshela ukuthi lokhu sikwenza ngamandla aphi. Engehluleka ukubuya sizambophisa. Asonto esiyifisayo njalo sifuna lokhu kungenzeka. Njengomuntu owayengumongameli welizwe leli, ungumuntu ohloniphekayo njalo sithi ukuthi simhloniphe besicela ahloniphe imithetho yelizwe leli. Kajeziswa, sifuna ukumuzwa kuphela njalo siyamhlonipha.
Osakhulayo uNkosikazi Nomathemba Nyoni uthe kusobala ukuthi uMgabe kasoze aligxobe ephalamende okutshengisa ukuthi inhlangothi zomthetho zikahulumende azilamandla.
Ngokubona kwami bekusegcekeni ukuthi uRobert Mgabe kasoze ahambe ephalamenti njengokuthi kadebizwe ukuthi abe khona. Njalo ukungabi khona kwakhe kutshengisela ukuthi iphalamenti kayilawo amandla okuthi ifake izahlulelo njalo i-acte against umuntu onjalo. Ngoba nanku khathesi njengomuntu esingathi wayeke waba ngupresident njalo besingabe sikhangelela ukuthi ahloniphe imithetho yelizwe. Akakwenzi lokho, uyenza okungakhangeleki kangukuthi akwenzi.
Enye ingcitshi yezombusazo uMnumzana Tshengisani Ntungagwa uthe omliswa yibo abanenkinga ngoba abazi ukuthi bazakwenzani nxa uMgabe engaqhubeka esala ukubuya.
Ukubona kwami ma engabuyanga okwakuqala akula themba ukuthi uzabuya okwesibili. Ubona kumele bekhulume ngemthetho owephalamenti kumbe nomthetho wephalamenti ye-portfolio committee ukuthi umuntu ongabuyanga uyenziwani. Okwakathesi ukubona kwami bona yibo abanenkinga, kukhanya kabakwazi ukuthi bazakwenzani ma engabuyanga. Yikho ukubona kwami lapho esikhona. Kwakwaba lekhungakhungela ukuthi bazamlanda emzini wakhe lapho ahlala khona. Angikwazi ukuthi kwasuka kwaphetha ngani. Ubona kumele becace izitsheziswa, ongabuyanga uzayenziwa lokhu lalokhu lalokhu. Abakakhulumi lutho.
uMgabe kakakhulumi ngokungabuyi kwakhe njalo akaziwa ukuthi ucabangani ngalolu daba. Ukweyiswa kwedale lephalamende namandla alo abonakala kuphela kujeziswa owayelunga ledale lephalamende engowebandla eliphikisayo ele-MDC uMnumzana Roy Bennett owacina egwetshwa ngocuku evalelwa entolongweni ngomnyaka ka-2009. Ngaphandle kodaba lukaBennett akuzange kubonakale ukusebenza kwamandla aleli dale. Ngakho-ke umuntu wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukuthi bazakwenzani omlifa lekomiti yakhe uMgabe angaqhubeka eqinisa ikhanda engezifakaza. Ngimele isitudio 7 iseHarare, nguGibson Bhebe.